sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 kuNtulikazi 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umemetheka ngamandla umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Ubulele abantu abafika phose ikhulu 89 izolo elizweni.
Abantu bayafa and the COVID-19 is real.
Uhulumende wamukela amajekiseni okuvikela uZulu kumkhuhlane weCOVID-19 athengwe ole China.
Program yethu yokuthenga ama vaccine sibona ngathi ihamba kuhle.
Abalimi bakhala ngokudabuka kwempompi ethwala amanzi okuthelezela emasimini lezivandeni zabo.
Uhlupho lokuganyulwa kwamapipe lusithwalise nzima kakhulu ngoba ezikhathini eziningi sasibone amanzi engasaphumi.
Bakaphansi abamele eZimbabwe emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games.
UDonata siyaziqhenya kakhulu ngaye. Xa ukhumbula ukuthi yena vele uPPG lo Donata ibakade bengama flag bearers ethu.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. eZimbabwe namhla lamukele amajekiseni ayisilinganiso samadosis ayisigidi awohlobo lweSinovac athengwe kwele China. Ukhangelelwe ukuba eZimbabwe liza kwamukela njalo namhla amasiringes afika izigidi ezintathu 3 million. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulabantu abafika phose ikhulu 89 ababulewe umkhuhlane weCOVID-19 izolo kweZimbabwe. Umevisi Kama usethulela lolodaba.
Ekhuluma ngesikhathi samukela amajekiseni la, umphathi intambo kahulumende obona ngezemali, uMnumzana Mthuli Ncube, uthe uhulumende uzama ngamandla wonke ukuthenga amajekiseni okuvikela abantu kumkhuhlane weCOVID-19.
Iprogram yethu yokuthenga ama vaccine sibona ngathi ihamba kuhle. Namhla silapha Deputy Minister uMthokambiro, Deputy Minister of Health, sizohlangabeza 1 million doses. Esiwathenge eChina ngabo Thursday, Friday, ngapha ngolwesihlanu sizathola futhi enye 1.5 million doses again from Sinopharm. So into zihamba kuhle. Kunyanga leyizayo u-August sizahlangabeza futhi 2.5 million doses, then ukuthi ngo-September enye futhi 2.5 million doses.
Uncube uthe iningi imali esetshenziswa ekuthengeni amajekiseni la.
Nxa sesikuhlanganisa konke ama-vaccines sizobhadalele kathesi and wonke abhadalelwe sesibhadale $93 million kuza kuya futhi amanye lapho sesibhadale $7.5 million ayeze njalo amanye futhi awe-cova abo-1.15 million. Anti yabona ukuthi sibile ama-vaccines akhona sinokukhuthaza ukuthi abantu bahambe bayohlatshwa.
UDokotela John Mangwiro, umsekeli womphathi ntambo kahulumende obona ngezempila kahle, uthi banenge abantu abafuna ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Ngakho ke sokuvunyelwa ukuba abantu bayehlatshwa enkambeni zamapholisa. Sokulabantu abafika phose isigidi lengxenye 1,438,890 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Abedlula inkulungwane eziyisithupha 670,000 sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Umemetheka ngamandla umkhakha wegciwane leCOVID-19 eZimbabwe obizwa kuthiwa yiDelta variant. Bathithibele abantu ngokwenzakala eZimbabwe. UMnumzana Sakhi Ncube ohlala eGwanda uthi sebedlela evalweni abantu ngomkhuhlane lo.
Abantu bayafa and the COVID-19 is real. Kuqakathekile ukuthi abantu baqhubeke begqoka ama mask abo, but the sad part ukuthi sometimes uyabona abantu bahamba bengagqokanga ama mask yethi le Delta variant ekhona iphila emoyeni.
Uthi kumele abantu bafundiswe ngomkhuhlane weCOVID-19.
Bebe kwazi ukuthi kokona into le ikhona and iyabulala. Isimo eGwanda kathesi sibi. Sesisimweni lesane sokuthi uyavuka usizwa kuthiwa umuntu kasekho, and abanye bangikhona abantu asebesifa kathesi kungabantu esibaziyo, abantu esiphila labantu ade beseduzane.
UMnumzana Diza Chuma, intatheli zindaba esebenza izimele, laye uthithibele kulandela okwehlele umdeni wakhe.
Ukugulelwa isihlobo sakho esiseduze ihlungu kakhulu. mina ngikhulele ngezihlobo zami obhuti bami ababili lo nkosikazi kabhuti wami engimlandelayo bonke babanjwa ngumkhuhlane lo iCOVID-19 isikhathi sinye. Okunye okwenzeka ngaba lobuhlungu kakhulu ukuthi bengasila themba ukuthi bangasila yini njengoba bonke babengahambi ukuyahlatshwa i-vaccination ye-COVID.
Uchuma uthi sebephephile kumkhuhlane lo akade begula.
Kodwa ngenxa yokuthi bebesekhaya lapha akade beku-self quarantine bakwanisile ukuba isolated bazenza self isolation besebenzisa imithi yesintu leyo akade okuthiwa bayisebenzise.
Umnumzana Philani Ngwenya ohlala eJombe uthi abantu kabalandaba lokumemetheka kwegciwane leCOVID-19.
I-corona sikhona kodwa abantu abayinaki, babona ngani ngekudlala kungafiwa kuyatshona kugcwele emfeni kodwa ikho lapho onikana khona imkhuhlane.
Okhokhela isibhedlela sempilo kobulawayo uSikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya ukhala ngokwenziwa ngabantu ngesikhathi kumemetheka igciwane leCOVID-19.
Umkhuhlane lo uyalandela lapho abantu abahlangana khona. Manje abantu lokhu behlangana, abantu lokhu befuna ukuthengisa besenza izinto zabo abazijayeleyo. Yikho kuyisiya phambili. Mina ngibona umkhuhlane lo uzabe lokhu umemetheka usiya phambili.
Ungwenya uthi uzaphela nzima umkhuhlane weCOVID-19.
Uzabe lokhu usibulala uphenduke, uzophenduka ngelinye ihlandla ubulale uhambe ngoba abantu hayi abantu bayala sibilila nxa ubatshela bathi khona kula coronavirus.
Udokotela Agnes Mahomva umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulondolozwa kwabantu kumkhuhlane weCOVID-19 kuhlangothi lweNational Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe uthi limemetheka ngamandla igciwane leCoronavirus eZimbabwe.
Zimbabwe is currently experiencing a surge in cases.
Amanani abatholakala belalolu bhubhane lababulawa yilo aqhubeka eqonga lapha eZimbabwe. Lokhu kungenxa yokungalimuki ingozi ekhona kwabantu okuyinto esikhathazayo.
Complacency.
Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abedlula inkulungwane lengxenye 1591 abahlolwe izolo eZimbabwe batholakala beligciwane leCOVID-19. Kusenjalo umabhalane omkhulu wo ngothi lukahulumende olubonayo ngezokwethulwa kwemibiko, umnumzana Nick Mangwana ubike enkundleni yokuxhumana eyeTwitter ukuba sokulomthetho omutsha ovimba odokotela labongi ukuba bakhalale umsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis.
Uhlelo lwezemampandleni esiludulelwa yinhlanganiso ye-Habakkuk Trust lamhla sisemangweni we-Ward 17 esigabeni seMatopo North. Indawo le ilamasimu okulinywa khona kuthelezelwa. Impompi yamanzi iyafakwa phezu kwamadwala ibhobozwa ngezinye izakhamuzi kanye lezifuyo. Lokhu kukhathaza abalimi abaningi abanjengomnumzana Jaffet Ndimande.
Ngiphuma esilunguthi B, ngingomunye wabalimi. Uhlupho lokuganyulwa kwamapipe lusithwalise nzima kakhulu ngoba ezikhathini eziningi sasibone amanzi engasaphumi kanti iphayiphi isiganyuliwe. Besinesifiso kakhulu njengabobaba ukuthi nxa singancediseka sithole amaphayiphi ensimbi kumbe simbelwe imigodi sifakele lamasola azasidonsela amanzi ngoba le damu lethu lilincinyane liyaphela masinyane amanzi. Kumbe sithole izamende zokwakhela iphayiphi yethu ukuzivikeleke ezigangini. Njengabo baba njalo siyazama ulandelela iphayiphi yethu kodwa izigebenga lezi ziyayigamula.
UNdimande ugcizelela esithi sokunzima ukusebenza emasimini lezivandeni zabo.
Ukuswelakala kwamanzi kwenza singasalimi thina njengoba siyabe siziqhashile lapho, kanti ingadi yethu iyasincedisa kakhulu. Sithola izilimo esizidla lemuli, sithola izilimo ezenza abantu bethu babhadale lezikolweni.
Unkosikazi Sibekiwe Moyo osebenzelana leHabakkuk Trust esigabeni lesi la uyakhala ngokwezakalayo.
Ngihlala eDema Ward 17 eMatobo esigabeni sesilunguzi B. Silohlupho esihlangana lalo njengabalimi. Silama irrigation amabili esigabeni, silegonde 1 legonde 2. Amanzi sisponswa yipipe eyi-1 kuwo wonke ama-irrigation. Ipipe yakhona ihamba phezu kwezintaba, so nxa isegangeni njalo iyabe isegcekeni. Iyanyathelwa zinkomo, iyaganyulwa izigebenga. Lapho kulebriza khona bafika bavula amanzi antshaze nje indawo yonke, bese kuvuleka amagodi lamagoronga. kuyasihlukuluza kangaka, kuyasiaffecta kakhulu ngoba nxa isivuza isiqanyuliwe sebe sesidinga amarekeni okubopha lawo marekeni njalo siwathola nzima sabe sesithwala lamatshe okuyivalela amatshe akhona bayawakhipha ngoba engelasamende le pipe layo isindala isizivuzela yona yodwa nje mhlawumbe kungabe kuyikutshiswa lilanga kumbe njalo kuyikunethwa lizulu njengoba isegcekeni njengabalimi besile sifiso nxa singathola isamende siyakhele siyivalele iphayiphi yethu ihlale ivikelekile ingabi nje segcekeni le damu lethu lincinyane njalo lisupplya i-community le-orphanage home liyaphela amanzi kwesinye isikhathi
uphinde wathi izakhamizi ziyafisa ukuba nemigodi yamanzi esigabeni lesi
besilesifiso sokugejelwa imigodi kuma-irrigation ethu isinceda kakhulu njalo irrigation yethu ngoba siyalima ukudla kube kunengi izilimo zonke nje siyalima ombambayila imbida eyeyakha imzimba okherotsi obitruti konke lokhu siyalima njalo ebesikukhalela kakhulu ukuthi nxa singagejelwa imigodi besingafakelwa lamasola phela ukuthi sidonse amanzi ethu lula izilimo zethu njalo siyathengisa ku-community ukuze siphile lezimo enye imali yiyo esibhadalela ngayo abantwana ezikolo lokuthela imithelo yamakhanda phela iyasinceda njalo ukuthi sincedise izintandane labafelokazi ngoba khonapha engadini yethu esilima kiyo sadinga eziye izintandane ukuthi labe bathole amaploti ukuthi balime khona la sadinga labanye abafelokazi labo ukuthi bazozinceda labo ukuthi balime khona lapho
belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilothulelwa yinhlanganiso yabakuk trust ibambisana lomsakazo westudio 7 lalelani olunye njalo uhlelo olufanayo ngeviki ezayo singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba umlilo ovuthayo usubhidlize izindlu eziningi eCalifornia kule Melika ibika ukuba sokuthe indawo eyisilinganiso sama-hectares edlula inkulungwane ezingamajumi ayisikhombisa 73,200 hectares incwadi zethi umlilo lo ubangelwa ukukhudumala komkhathi soke isikhathi sezamasiko uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje lo Ezra Jesus Banda lapho sixoxa khona logogo uMandlovu inyanga ehlala koBulawayo sikhuluma ngokuthi kambe imigcozo yakhe alayo ingasetshenziswa yini ukuthi yelaphe igciwane le-COVID-19
imithi leyo yayezenkoko eyabojinja labolemon kuyayelapha
siyakuzama konke ama kwesibhedlela koko ukuhlatshwa sizama lakho kwamalemoni okufutha kokupeyida konke kunjalo
ndiyakuzama la
ndiyakuzama konke
ye kodwa abantu bathi kuyabanceda yini
hayi sona kuyanceda sibintu sike labo onion uphosaphosa endlini la ufuthe qine ngokufutha
qine ngokufutha anti yezwa ke dube ugogo uthi uqine ngokufutha laphana ke izimbatho zakhe lezi lapha kukhona lapha ngendaba zokusipeda lapho ukhuluma into eyiyo sibili kuthiwa ke iyanceda akusitshele ngokupeda lokuthi kuncedane kakhulu kuzama ukuthi kunceda abalaleli bethu abalaleli
hayi ukupeda uyapeda pelu uklina phakathi la i-COVID engakuficila uvele ungcolile ule nyongo ulotenda akuphume ube klini uhlanzeke phakathi emzimbeni
upedwa ngani la
hhayi-ke thina kasipedi ngento eziningi sipeda ngabomgugudu omganu ontolwane ikwespeda ngakho khona
okumele basipede kakhulu vele ngobani wonke umuntu kumbe ngomama kumbe ngobaba
hayi wonke umuntu uyapeda wonke umuntu uyangcola njengoba nje le kuhlatshelwe sihlaba omama sihlaba obaba sonke siyahlatshwa
lezi zihlahla elithi libheda ngazo zitholakala ngaphi lilazo
zitholakala egangeni
uyambuya ezigebha
ehambe ezigebhele egangeni akukhethi muntu okudinga isihlahla
lo mkhuhlane kutho ukuthi nxa uthola umuntu ongcwele kakhulu phakathi
velekuthi kulesile
ngoba
kube lula ukungena kwawo uthathe masinya.
Nxa ubhedi udlelela izihlahla emkhuhlaneni njengabofuleyo ungenangena.
Hayi, vele nxa uzidlela kwizihlahla la kudala ekadeni kwakuvele udliwa ntolwane nomgugudu. Kwenzela ukuthi ungabanjwa ngabofulo. Noma ibuya iflu izabuya ngoba anthi vele kwakukhona kubathi umkhuhlane kukho kodwa ingabuyi la mandla.
Ngalesi sikhathi salo umkhuhlane babuya abantu bezocela usizo kakhulu kwengalokho.
Ah, khathesi thina sesigavuna abantu ngoba akufuzanga abantu babe baningi endaweni.
Kodwa balesifiso sokubuya abantu.
Ye, abantu babesifiso kodwa ke hayi lathi sithi i-COVID.
Manini?
I-COVID. Ye, la bethu seyadina.
Kezwakala kodwa liyasiza ke abantu lapha ke. Uyazizela dubulo mbuzo masinyane ugogo singamshiya.
Ye, ngile ngizwe ke ugogo ukuthi ababuya khona bazespeyidwa khonapho ngabantu abanjani. Nxa ngasithasisela.
Hayi, lapha kasispeyidi thina khathesi nge-COVID ekhona.
Kodwa singafika i-COVID
kokuyantwa. I-COVID asibi. Isipampam umuntu angena peyi. Kodwa khathesi hayi, sesithi omunye kenzele emzini komnye emzini.
Hayi ke wala mdlazi malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu buzuku zonke. Bengilo Ezra Chisa Sibanda sixoxa logogo uMandlovu oyinyanga ehlala kobulawayo. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe okwamanje ukholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo kweliya iviki sikhulume ngendaba kaPetro etshela labo ababemlalele ngaleso sikhathi ukuthi kumele yilowo nalo aphenduke kanti njalo ke ukuphenduka lokhu kungaqondana lobuningi babantu ngoba uthi phendukani yebo babe baningi kukhona ububi obenziwa ngumuntu eyedwa kuqondane laye ngqo kukhona okubi okwenziwa ngabantu bebaningi bevumelana ngobubi siyake sikubone sikubale lezi ndabeni lapho ukuthi abantu abangaka baba nje besona ngoba kuthi bahlala phansi babanhloso yinye siyakubona kusezakala ukusa kwamalanga abantwana bangahlala phansi bavumelana ukwenza ukubi amadoda lawo angahlala wodwa laphana bavumelana ukwenza ukubi omama labo bahlale laphana bavumelana ukwenza ukubi kanti labaphathi labo bangahlala laphana bavumelane ukwenza ukubi benze lezi nqumo esizibonayo ukuthi lezi zinqumo kaziqondanga zifanana lalesi sizukulwane okuthiwa ngesiphambeneyo abantu abangakwazi ukubana isithembiso sikaNkulunkulu sifanele bona labantu ababo ukuthi benze izinto ezinhle kuthiwa abantu mabephenduka ebubini babo uNkulunkulu uzabanika isipho sikamoya oyingcwele uze imoya yethu lemphefumulo edidudu zeke sidinga isipho sikamoya oyingcwele kodwa isipho sikamoya oyingcwele yinkani ukuthi sisithole njengomphakathi umbe njengesizwe umbe njengezizwe umbe njengesigodi nxa singaphendukanga ebubini bethu bakhona abantu abakholisa ukubona abantu bedubeka iBhayibheli lithi umuntu ongaphendukanga ebubini bakhe ngazakaze athole isiphiwo sikamoya oyingcwele umoya oyingcwele njengoba kuthiwo ungcwele ucolekile uyashisa ububi kodwa umoya oyingcwele kawuhambisani lezenzo ezimbi kungaba segumeni ekhaya kungaba ngapi umoya kaNkulunkulu ungazake uhlale lapho okungcwele khona abantu njoba ngengatsho bangahlala bavumelane izinto ezimbi njengomphakathi njengamalunga ethize ngiyabona abantu ngakhangela abawonakele abantu bayahlala phansi bavumelane ngento embi ngoba ububi bomuntu baziwa nguye umnikazi uqala umkato obunye ububi buphumela ngaphandle bubonakale emihlweni abantu. Abantu ababi bayaziwa. Into nje ukuthi sesisaba kwesinye isikhathi ngoba ububi balabo bantu bungenza abanye abantu banyamalale, abanye babulawe, abanye bazondwe, abanye baqanjelwa amanga. Kodwa iqinisweni ukuthi abantu kumele siphenduke ngobuningi bethu ebubini bethu, samkeliswe umoya oyingcwele ozakwenza impilo ibe ngcono. Kanti vele khona umuntu uzuzani ngoba lenhliziyo embi, uba nomhobholo. Umuntu uzuzani ukusutha yedwa? Umuntu uzuzani ukuthi azihlukanisele abanye abantu? Kubi lokho, okubi kubi. Ilizwe lakithi lalo kake lihlale phansi kuphendukwe emubini lobo esibubonayo ukusa kwamalanga. Ububi bukhona lapho ohlala khona wena, bukhona lapha osebenza khona xa ulenhlanhla usebenza, kumbe ingabe ngaphi lapho ohamba khona. Obunye benziwa ngabantu umele ubana ngabe yibo abasitshengisa indlela. Namba labafundisa abanye sebeze belahleka labo isipho sikamoya bazake basithola asikhulekeni. Baba sicela ubana siphenduke ebubini bethu kuze usiphe isipho sikamoya endlela. Uhlalela kusukela manje uzobona phakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Lengale tshona njani umthwakazo omuhle zimpapo omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhlanje sisebulubhane silothembela ihle emhlanga owenhlanganiso yesibanye trust balohlelo olujonge ukufundisa uZulu ngokumemetheka kweCOVID-19 elizweni. Mhlanga ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho ngokukhuphuka kwenani labantu ababanjwe njalo ababhubhayo ngenxa yeCOVID-19 elizweni.
Uyabona ukuthi but Mike kunzima. Uyabona inani leli ngendlela elikhuphuke ngakhona eZimbabwe lapha, you know, besingakulindelanga, you know, ukwedlula umnyaka ophelileyo, particularly lapha ngikhona inumbers iqanise kakhulu. But okuzwisa osiziyo ukuthi abantu nje basakushaya indiva, uyakubona bakuthatha kancane ukuthi hayi lo mkhuhlane, uyabona hayi awukafiki ngenxa yokuthi umuntu nxa engabonanga ukuthi awubani ubulawa ngolo mkhuhlane, ubani ubulawe ngalo mkhuhlane. Uyabona into ezifana lezo nalezo. Uyabona ukuthi particularly abantu abasemakhaya, uyabona
abantu abasemakhaya bakubona njani ukwenzakalayo elizweni nokumayelana ngokumemetheka kwe-COVID-19?
Bakukholela ukuthi lo mkhuhlane wabantu abasemadolobheni. Kukati abantu labana bayahlangana labo, uyabona ukuthi khangela izitolo eziningi lapha elupane zivaliwe ngenxa yokuthi izisebenzi ezisebenza khona ukuthi zi-positive, ukuthi ukuthi labathengayo ababuyayo balayo i-risk yokuthi babe bethwalile, babe bevele emakhaya babuye bathenge bayohlangana labanye. Njalo emakhaya kujayelekile kakhulu ukuthi kule micimbi, kakhulu ngalesi sikhathi sobusika, abantu kule micimbi eminingi eyenzakalayo, kuba le mthethelo, kuba le mibuyiso, kuba le midlalo, even imidlalo yebhola lena. So abantu bayazihambela nje, uyabona bangabe le ndaba nje, uyabona ngento ezifana lazo nalezo nje. Kukathi sisesimene esibucayi sokunzima, abantu lo mkhuhlane kathesi usufike ezingeni elenza wonke umuntu anyikinyeke.
Sesikhangela ukuthi abatsha baziphatha njani elizweni. Ingcwethi zithi abatsha yibo abakhanya ngani abahloniphi imithetho ejonge ukuvikela i-COVID-19. Ukubona njani lokho?
Asikhangele kakhulu abasakhulayo yeyi ungani labo, you know, kabawuthathi kahle kahle, you know, ungathi kabala ndaba even ukuzwa nje information about this abaya dispute ukuthi hayi no lo mkhuhlane, you know, asaka sibona abantu ababulewe ngolo mkhuhlane, yabona indaba nezinjalo. Kusadingakala ukuthi uhulumende abe le nhlelo, uyabona laba organizations la zimele yodwa, even njenga sibe le nhlelo zokuthi abasakhulayo kube le ndlela yokuthi batholiswe information, balimukiswe, uyabona, kwenzela ukuthi kwenqatshelwe lo mkhuhlane.
Isikhathi sesedliwe ngumangoyi Thembelihle, agqiba lingxoxo.
Hey, parting ways, ngingathenga amaze ngashiyelwa yabona ukuthi abantu njengabantu baseZimbabwe ikakhulu abatsha uyabona labantu abakithi abasemaphandleni yabona ngasibambaneni kanye silandeleni izinqumo ze-WHO zenlezane zokuthi abantu basanitize bahlale ndawonye bageze izandla bangabi seduze bangabi sembuthanweni ke bame nje maybe singayenza njalo kumemetheka lokhu kuza kwehla uyabona ngenxa yokuthi kathe sisesibangeni esibi kakhulu kuyethusa ngendlela okumemetheka ngakhona but kuqala ngami lawe ukuthi senze njani ukuthi esenqabele ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Ngiyabonga Big Mike.
Hayi Zulukandaba, silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Sithanda ukubonga uThembelihle Mhlanga ngokungena kuhlelo. Kwanele kwanamhla sizohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela okuhlangana ngabatsha elizweni, ikakhulukazi kulesi sikhathi i-COVID-19 ilokhe iqhubekela phambili ibemetheka. Olevalisayo ngenjabulo, igama nguMike Hove, mthwakazi omuhle, zimpapo omuhle. Sizohlangana ngolwesibili. Bye.
Siyabonga Mike Hove. Kwezemidlalo, uDonato Kadai omele ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokuntsheza emidlalweni ne-2020 Tokyo Olympic Games wehlulekile namhla ukungena kusibaya sabazancintisa kuma-semifinals. UDanata owenza i-100 meter backstroke ubenqobe abadabuka kwele-India lele-Grenada emidlalweni yama-hits eyenzelwe Eka Aquatic Center kwele Japan. Uphuthe umncintiswano wama-hits ewe 100 meter backstroke ngokwedlula kancane umzuzu. Kusenjalo uPeter Poston Gilpin laye ukhe phansi kumncintiswano we-rowing ube ngokugcina kumncintiswano lo. Kutsho ukuthi kasangeni esibayeni salabo abafisa ukuthola izicoco ezinjenge-gold, silver le-bronze. ELiZimbabwe limelwe ngabantu abahlanu emidlalweni yama-Olympics yamiswa nyakenye ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe loFrederick Ndlovu, omunye walabo abaku-Olympics Committee yakweleZimbabwe.
Ngizaqala ngoPeter Gilpin, uPPG. Yena ubekumdlalo nguye oqalileyo ukukhompyutha for iTeam Zimbabwe ngolwesihlanu, lapho bengunamba ubengwesine. And then ngomgqibelo izolo ube ngwakuqala, kwenze kuhle kakhulu. So wenelisa ukuthi awile futhi emncintisweni ukuthi na ubenqobile ubuyaqhubekela phambili. Kodwa namhlanje hhayi, kube nzima ngoba ube ngowesithupha. Ngabona ubesediniwe ngoba yena ubencintisane labantu ngolesihlanu ngomgqibelo nangesonto.
Useyakwenzani kona manje?
Lokhu iqhubekela phambili ngoba sesifike kubadlaleliyana lokuthi sehlukanise ukuthi abaphezulu, abaphakathi labaphansi kwelada yethu ngobani. So laye lokhu iqhubekela phambili sidinga ama-rankings.
UDonata wenze njani?
UDonata siyaziqhenya kakhulu ngaye. Nxa ukhumbula ukuthi yena vele uPPG lo Donata yiba kade bengama flag bearers ethu elizwe leZimbabwe. Ngakho-ke uDonata lamuhla hhayi usijabulisile kakhulu ngoba kuhithi yakhe yokuqala yokubhukutsha ube ngowakuqala. And esiba ngowakuqala njalo ubreake irekhodi yakhe esithi personal best. Okutshengisela ukuthi kwakhona hhayi ukubhutsha kwakhe lokho kusiya phezulu. So sinethemba kakhulu ukuthi engathola sibili okuninginengi okumncedisa ekulungiseleni kwakhe umdlalo wakhe wokubhukutsha. Ngomunye ongasitholisa imbendulo ezifana honorable uCasti Covent, ukhanya ngazana hhayi ugijima ngayona lowo umqolo sibili othembisiliswe.
Singathi kona njengoba engasaphumelelanga kangako sokumele yenzeni kona manje?
Emdlalweni wokubhukutsha lapha noma ebengowakuqala kuhithi yakhe isikhathi asithethe asayinelisanga ukuthi angene ku-top 16 kuphelela khonapha. Kodwa hhayi ithemba silalo sibili ukuthi hhayi silayenye intshatshu lapha inoyiting.
Ye, siyabona sokuseleke uScott Vincent, uNgoni uNgoni labanye akupho ukuthi kamfukamfuka ngamafutshane, siza ukuthi bona bami njani
emdlalweni emdlalweni wokubhukusha lokho esele lo Peter Westler onguye ukubhukusha laye then usuka lapha sibesiba lo Ngoni Magusha ogijima esithi 100 meters and then owesithathu osele lokho engakangeni kumncintiso uScott Vincent owegolf.
UFrederick Ndlovu ngomunye wabakuZimbabwe Olympics Committee sixoxe laye eseTokyo kwele Japan. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngeClips 2.